Ofakazi baka Jehova baliqembu lase America elabhazuka kwenye inkolo yini. Ama ofisi ethu amakhulu ase United States of America. Kodwa nanzi izizathu ezenza singabi liqembu lase America elabhazuka kwenye inkolo. Esokuqala, abanye bathi nxa iqembu libhazuka liyabe liphuma kwenye inkolo lisiyabumba eyinye. Ofakazi baka Jehova bona kabazange basuke eqenjini elithile lenkolo. Kodwa sikholwa ukuthi indlela esikhonza ngayo yiyo indlela amaKristu ekhulu lokuqala ayekhonza ngayo. Esesibili, ofakazi baka Jehova batholakala emazweni adlula i-230. Kungelani lokuthi sihlala ngapi, sisekela uJehova uNkulunkulu loJesu Kristu, hathi uhulumende wase-United States kumbe omunye nje uhulumende. Esesithathu, konke sikufundisayo kusekelwa eBhayibhelini, hathi kulokho kwabhalwa ngumkhokheli othile wenkolo ose-United States. Esesine, silandela uJesu Kristu, hathi omunye umkhokheli nje.